Imbiko yabezimbabwe ababhubhayo behlale inyanga lezinyanga besezindlini lapho kugcinwa khona izidumbu imochari ivamile. Lokhu kudalwa ukuthi umuyi uyabe engatshiyanga imali kumbe ihlobo lazo zingela mali yokuhlawula okufunakalayo ukuhambisa isidumbu ekhaya. Abezimbabwe abaseBotswana labo babhekane lobunzima ngesikhathi zezimfa. Okunhlanganiswe ephathisa bezimbabwe ngesikhathi zobunzima eBotswana ebambanani caregivers umzana Titus Nxumalo uthi kusuka kube nzima uma sekuthe kwaba lomonakalo. Lokhu kuqala ukuthi abantu bekhaya bagcine bengcwatshwa kwele Botswana ungayisikho ukuthanda kwemuli kodwa kuyikuswelakala kwemali yokuphathisa kundleko zezimfa.
Kodwa kasichelesi ngabangcwatshwe eBotswana ngoba umuntu kumele ayengcwatshwa kibo. Yikho sadala ibambanani, siyidalela abantu ukuthi bangangcwatshwa egangeni. Nxa esegula simthwale masinya simuse ekhaya, nxa kufanele ekhaya. Nga kufanele simncedise njalo ngesincedisa kakho simncedise.
Omunye oweZimbabwe oseHabroni umnumzana Mluleki Bebe uthi kugcina kudluliswa ingcebethu esikhathini eziningi uma umuntu ekhaya ibhubhile. Uthi basanda ukuphatha udaba lokuthi kulomunye wayelokhe watshona ngompandula kodwa elokhe egcinwe emotsha.
Silohlupho lapho esihlangane lalo kulo njengalokho sihamba sincedisa abantu. So siripotela umuntu wakithi ekhaya ovele ekhezi. Owatshona ngoSeptemba isidumbu sakeleke sisemosha. So sizama ukuncedisa manje sishodela imali.
Umnumzana Levi Moyo okwavelelwa isehlakalo sokuthi isihlobo sakhe sigcinwe emosha okwedlula inyanga uthi imali yiyo eyabe isilela.
Selapha ngohlupho ngitshonele umalumami oselesikhathi elana etshonele eBotswana. So esesukucela njengesihlobo sicela usizo lwemali ukuze simhambise ekhaya. Ebewa ekhaya imali esishoda ngayo imali engaba ngange 6,000 ukuze sikwazi ukumsa ekhaya ngoba lana obesebenza khona bengala maphepha njalo lapho obesebenza khona abantu bakhona asibaboni. So yikho sicela usizo.
Kuvamile ukuthi abaqhashi bengaphathisi ngedliwo zemfa uma weZimbabwe wayebasebenzela kade yala maphepha anikeza imvume yokuhlala kumbe ukusebenza elizweni. Abaqhashi babe besesaba ukuthi abomthetho bazabahlawulisa ukuqhasha umuntu wokuza engela maphepha aqondileyo. Umeli weZimbabwe kwele Botswana umzana Henry Mkonweshuro uthi uqakathekile ukuthi abeZimbabwe batholwe okubafaneleyo lapho abasebenza khona noma bengela maphepha.
But you may realize that a number of the others, their number of our people have been mistreated. People take advantage of the fact that they're not documented. But it doesn't mean that if you're undocumented, you should suffer from unfair.
Ungakhangela indaba eziningi zabantu beZimbabwe abangaphathwa kuhle ngabangala maphepha. Kodwa akutsho ukuba uma ungela maphepha awusela lungilo.
Umgono weshuro ukuthi bazaqhuba bezama ukuphathisa abeZimbabwe ukuthi bathole amaphepha wonqabela indaba zokuthi kube nzima ukuthi bathole ungcwatshwa ohloniphekayo kumbe bengahlukuluzwanga bomthetho.
But as you are aware, we've enrolled our mobile exercise where we are going around Botswana to document, and the reception has actually been improving. We've also seen a number of people after.
Njengoba usazi sisaqala uhlelo lokuthi siphathise abeZimbabwe ukuthi bathole amaphepha.
Iningi ikakhulu eliphila ngokubamba-bamba alenelisi imali efunwa amankampani athengisa inhlelo zokungcwaba awema-funeral policy. Abanye bazama ukungena inhlanganiso ezifana lama-burial society kodwa ukukhipha imali yenyanga lenyanga kusuka kubasinde. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.